amazwe amaningi asezilimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza uyikhangela indaba yakhona ba-relaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Khathe sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqala esikhulu kakhulu ukuthi into lesi siyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibili kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hhayi noku asibuyi kuhle sibili. Sibuya ngathi silobunzima obukhulu kakhulu ngakhayele South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle because ithi isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukamnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalubhudi ukuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi idlule emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamagqini and akusinto yokudlala ngayo. Ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke perception lani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi. Ungakhayela even namhlanje uma uhamba nje edorobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini kukhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bebalandele. So I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezelile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into adokumente ngazayenziwa kudala zonke zana lezi ngainto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana.
Kuyikuthi lingahlasela umuntu nje Makhaza ongalakho okunye lapha angaya khona esiya ezibhedlela zenezwe uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane baye kuzo.
Ekuzimiseleni kwelizwe sibilisi sikulobo nzima sifunkhuluma iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lowo. Yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinye lo survivayo nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe. So uthola i-attention yakhe yedwa esendlini ngokuthi le mali yakhe uyenelisa ukukwenza. La enalo odlulileyo sizwa uthi ube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayazama ukudinga ukwelathwa ku-private hospital but kufike kwaba late. Okungangokuthi uthi-ke thina esingelalutho okuza sibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibili. Nge-weekend ngiyafika koBulawayo i-Thorn Grove iyakhala akulalutho olukhona bala ngitsho olukhona kodwa kuphongthwa ngiyinda lapha abazakhangelwa khona. Thina khona lapha eGwanda lapha engikhona akulalutho nangule South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga.